Mnumzane Nkomo, kunzima ukuphendula umbuzo wakho ngoba kakuthembisi ngazonke njalo sinanzelele kakhulu ukuthi yebo thina abanye sesiye sasho ukuthi besile sifisa ukuthi ngabe umnumzana uTrump uyanqoba kodwa ke kayisikho ukuthi sikhangela umnumzana yena ngokwakhe njengomuntu bese ngathi phecele ngesilungu his persona or his character sikhangela asekwenzile xa sisiza kwezomnotho ngapha yebo kunengase kukhulumile ngathi kuphuma endleleni kodwa xa sikhangela nje ngezomnotho umbona ukuthi umnumzana uzamile kakhulu ngoba oqhakathekile ngumnotho ngaphandle kokuzwana kobudlelwano bethu thina singaliphecele ngesilungu i-social fabric yikho sikukhangela kakhulu ngoba abantu abaningi abangamthandeli khona umnumzana uTrump indaba ye-racism leyi singaze sithini ngibona ngathi angeke kususe iqiniso elingelokuthi lona umnumzana uTrump nxa kusiza kwezomnotho uzamile sibili yikho sisiyamkhethela khona kodwa ke hayi kasazi asijabulanga kangako ngoba ungathi ngutikile obhanqa
Abaka Biden ithwala bathi uTrump wathola umnotho uvele uqinile ulungiswe nguObama.
Imbono vele izohlala sehlukana kodwa nje kasike sikukhangelisise kahle kungela bukhethe uzanginanzelela ukuthi kuma company la wenza iproduction amaningi kade kule mpahla eziningi kakhulu ezibuya kwamanye amazwe ikakhulu izwe kazi leChina umnumzana uTrump wakuhluthu nalokho wayiletha lapha leyo msebenzi lawo makampani kuningi esokusenziwa lapha ekhaya akade kuqala sikuthenga ngaphandle angiboni ukuthi umbono wabo lo ulesi sindo kangako noma engathandeki umnumzana uTrump ngecharacter yakhe kasi ngamhluthuneli akuzamileyo ngendaba zezomnotho